Ekubona kubandla le-TPC ngathi imvama kumbe injayelo yindlela nginto ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwincwana, kugcine kucatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho. Khonokho nje ukuthi umongameli kaze kayenze umhlangano kusukela zonke lezi zinto ezenzakala. Ukuthi abakaze behlangane njengobukhokheli bebandla kuyatshengisa nje ukuthi kukhona ukungahambi kuhle, kanti likhokhelana njani lingahlangani likhulume. Kusasa nje njengoba esithi umongameli walelo bandla uChamisa kuzawona umhlangano, kuningi esingakukhangelela. Kusiya ngokuthi yena ufuna kuhambe njani. Nxa efuna kube lokuthula uzakhuluma ivangeli lokuthula, kodwa nxa velela esengenwe umoya wona lo ojala ungene opposition wengcabano, uzakhuluma ingcabano ukuthi izongabangela ukuthi ibandla lidabuke phakathi. Sokufunakala ke ukuthi yena inkokheli atshengise i-leadership, abambanela abanye bakhe abakhokhelayo. Ngibona uhlupho ukuthi ufuna ukukhokhela yedwa, kuzamhlupha ukukhokhela yedwa.
Siyabona ukubana umnumzana Wolfman Ncube obeke waba ngomunye wabasekeli bebandla le-CCC usephume egcekeni wakhomba umunwe uChamisa esithi nguye obangela ukungazwani ebandleni. Ukubona njani wena lokho?
Ye, ubethule kwesikhathi eside uProfessor Wolfman Ncube, kodwa lobethule bekusobala ukuthi kukhona okwenzakalayo ngaye abanye abakhokheli be-TPC, ngoba kuvele kusukela kukhampenini bezibona uChamisa ehamba yedwa labanye nje adresa amarali, kucatshanwa zonke lezi nxushunxushu zabochabango bebethule. Kade sezowabhubuka wakhuluma, and yatsho nje okusitsho ukuthi uhlupho luvela endleleni kumbe singathi indlela uChamisa abeka ngayo izinto kumbe akhokhela ngayo iphathi. Ye, into azikhulumayo uProfessor Ncube kwabathanda iqiniso ziliqiniso. Yikho kulushupho khonaphana ku-TPC. Iphathi liyana yasuka ku-MDC Alliance, aziyophathi entsha. Basuka bele zikhundla zabo kumbe besazana bevele benjalo, bathi bebe ku-TPC uChamisa wabajikela wathi yena ngiyedwa upresident ngibe champion in chief njengokuziva kwakhe. Laba abanye abantu kazana akusoze kwafa kwaba kuhle khonokho kwabanye abantu. Yikho-ke sesibona uProfessor Ncube esephumela egcekeni esekubeka ukuthi hhayi kumi kanje, kumi kanje. So-ke ngokunjalo kuyabe kutshengisa ukuthi abatshayeli bendizamtshina basezwane, kusho ukuthi-ke kukabili bengadingana bakulungisise kumbe bayacabana besiya phambili. Nabe cabana besiya phambili kusho ukuthi ibandla bezadabukana phakathi.